na kunjalo abantu abonelane leyo abafumaneleyo bengabantu bezimbabwe phambaniselana neSouth Africa uzabona ukuthi yes kwesinye isikhathi icala liyenzakala ukuthi liyenzakale eSouth Africa lithoniswe eZimbabwe ngoba iZimbabwe yiyo ezwa ubuhlungu kakhulu ngecala lona lelo liyabe liyenzakale. So kuleli i-case yona le esikhuluma ngayo bathi bona kuthiwa icala liyenzakala eSouth Africa kodwa alisamangalwanga eSouth Africa kathesi selimangelwe eSouth Africa. Singazi ukuthi bona labo abachupha lelo cala kuyini exactly asebehlangane lakho. Kodwa nxa kuyikuthi selimangalwe eSouth Africa ukuthi ukuthi ingxenye kulokunye asebehlangane lakho abasebekubonile bona ukuthi hayi leli cala kwakumele ukuthi vele limangalwe eSouth Africa ukuze liphumelele. So sebezama ke ngaleyo ndlela ukuthi bakulungise khonokho okungasayenzakalanga.
Wona umthetho umvikela njani umuntu onjengomka msekeli kamongameli welizwe? Siyabona ukubana unkosikazi Grace Mugabe umkakhe sasesihlalweni wavikelwa ngumthetho ukuthi ayethoniswa eSouth Africa. Nxa sikhangele umthetho nalo awusebenzi yini kobo Vice President?
Ngisakhumbula icala leli okuthiwa wachaya untombazana lona okuthiwa wayeshizi labantwana bakhe njalinjalo whatever. Lelena nxa ungakhumbula-ke ukuthi waclaima kuthiwa i-diplomatic immunity. Grace Mugabe wacela i-diplomatic immunity. Diplomatic immunity isebenza ukuthi kuyukuthi umuntu osebenzela kumbe onanzelelwa ngohulumende kwelinye ilizwe uqhambe kwelinye ilizwe afike khona le kulelo lizwe lapho avakatshele khona afika aphambanisa awone. So nxa yewone kunjalo uma diplomatic immunity iyavuma ukuthi angaze atholiswa yilelo lizwe laphakathi yone khona. So leli elikalo elesithule elikameri lelo uzananzelela ukuthi akula diplomatic immunity ngoba yena ngokwakho umeri icala lelikumbukuthi walenza licala eligoqela ukuthi vele yena ngokwakhe wayefuna ukulimaza kumbe ukubulala umkakhe enguye uvice president welizwe leZimbabwe. So i-diplomatic immunity kayisoze isebenze khonapho ngoba i-diplomatic immunity isebenza kelwa iZimbabwe yile lithi umuntu lo nguye esimnike thina i-immunity lingaze lambopha lingaze lamtholisa. So kuthiwenga umeri iZimbabwe government akunyeke imnike umeri i-immunity yokuthi lingaze lamtholisa.